avele into yakho na phela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sihlala sikhuluma nje sokuzonke sithi sina industry nxa ifile ngoba abantu beindustry ama business persons eindustry lama companies yeba bavama ukuvama ukubhadala imali eziningi ezama rates ngoba ama properties abo angathi ayadula umuntu kazana nje kathi esivele kanamsebenzi kuyatshengisela nje ukuthi umumo wolizwe kawumanga kuhle lobabona bekhuluma abantu bezanupf esithi umumo ome kahle so sekutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali elilutshwana ayizuzayo iyabe isibhadala izisebenzi sibengasabhadala izikwele so uqondani khonokho nje njengo-institute akulungisise umnotho welizwe yikho izinto zime kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisi imali belokhu bebhotabhota emazweni omkhabe bedlala izimali khipha izimali amaweni $1 billion ama-university angenamsebenzi kulungisiswe izikwele zama-council.
Manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho?
Lelo liqiniso ngoba kade sivele emadolobheni sonje ngama-reserve ngoba ezinye indawo azila manzi nxa kungela magedi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa ama-council esesehlule ukuthi azizi imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka kusokusiba lemikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emabitshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lokuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisela ukuthi nxa vele nxa yikhonapha e-Harare ukuhlanzeka kwe-Harare kuthene lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyahlelela amanzi so wenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambaniseke ngokuswelekala kwezimali ezingena ku-council.